Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lechana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kuNcwabakazi 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
My government is aware that our defense forces, is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa unxume umsebenzi webutho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga le Defense Forces Day.
Isisekelo selizwe Section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into angazimanga kuhle. Ngoba ezikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela.
Ivandla le-MDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu PF besithi igalumelanga luvunyelwe. Izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwe ngeviki edluleyo kwele South Africa zimiswe phambi komthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unxume umsebenzi webutho leZimbabwe esithi lilondoloza ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho. Uphinde wacela uZulu ukuthi angaphatheki kudlakela lokuphazamisa ukuthula elizweni. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa wamukelwe ngenhlonipho enkulu lapho engena enkundleni ye-National Sports Stadium emkhosini wokunanza usuku lwababukutho olwe-Defence Forces lonyaka olunanzwa phansi kwendikimba ethi ZDF Guaranteeing Peace and Security for Development. Esethula umbiko wakhe uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza inhlalakahle yababukutho ngoba bengabantu abazinikeleyo uqhuba umsebenzi wabo ngoba isimo kwezomnotho singesihle lakibo.
My government is aware that our defense forces, is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni. Imizamo yokulungisisa lokho isikubanga esiphezulu ukubuyisela njalo indlela yokuholisa abakubutho. Sizotshutshisa njalo ukwakhiwa kwezindlu zokuthi abakubutho bahlale kizo.
Okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe engumeli wele Democratic Republic of Congo uambasada Mwana Wampanga Mwanananga ugcizelele ngokuqakatheka kokulondoloza ukuthula elizweni.
You may think that things are tough, but you should stay the course.
Lingacabanga ukuthi into zinzima kodwa kumele liqhubeke limanyene libe lombono omunye.
Njengenhlala yenza ibingekho inkokheli ye-MDC lamanye amabandla aphikisayo kulomkhosi okuchazwe ngumsekeli kamphathintambo wababukutho umnumzana Victor Matemadanda ukuba yikwehluleka kunanza imisebenzi yalaba bantu abanye babo bengabalwa impi yenkululeko.
Bona bale freedom eyokukoma amapati nokunye konke ngendaba yokuthi ilizwe lakhululwa and kukibo ukuthi babone labo babe le contribution kulanga elinjenga ilanga la namu kodwa nxa bengafuni uyabe ungumbono wakho.
Umlandakwa utshele abekade besemkhosini wanamhla ukuba owalonyaka wahlukile ngoba ulezehlakalo ezimbili ebeziqakathekile ezivalisa ukunikezwa kwemihlobo yamafulegi alembala etshiyeneyo kungatsha ezintathu zakohlangothi lwababubutho abalwa ngendizamtshina olwe-Air Force kanye lokunikezwa kwezicoco kwamalunga ababubutho alitshumi abaphathisa emsebenzini wokuhlenga lokusiza abehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula esalethwa ngucyclone Idai etshimanimani ekuqaliseni komnyaka. Kuvezwe njalo imihlobo eyehlukeneyo yendizamtshina ezisetshenziswa ngabeviyo lebutho lasemoyeni ele-Air Force. Lo mkhosi ugqitshwe ngomdlalo wenguqu phakathi kwamalunga abubutho leZimbabwe lawabubutho laseLesotho abethekelele eZimbabwe. UZulu ubelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa abakubutho abekade besehla kundizamtshina ngamaparachutes bengena enkundleni abekade befola ngendlela encomekayo abezomculo okubalisa u-Alec Macheso leqembu lakhe le-orchestra belikwazo labanye. Ngimele i-Studio 7 iseHarare nginguMavis Gama.
Ilanga le-Defence Forces Day leli linanzwe emadolobheni atshiyeneyo agoqela elakoBulawayo lapho umphathintambo obona ngokwenzakala kuleli dolobho unkosikazi Judith Ncube abale khona umbiko kamongameli Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Alilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi ngoba izikhathi eziningi abantu sikazithathe sithi thina umsebenzi webutho ngawokuthi nje bephongudifendi ilizwe beme khonapho kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee ye-ZANU-PF unkosikazi Molly Mpofu uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Ilanga eliqakathekileyo elibenza bake batshone bekholisa behlangane labantu ababavikelayo.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe u-Retired Colonel Chingadube uthi leli langa liqakathekile ngoba kunazwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Ilanga elikhulu emasotsheni wonke i-Defence Forces seZimbabwe elihlanganisa amasotsha wonke batshenise ubungcitshi babo bekhumbula njalo ukufonywa kweZimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi iZimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu izandla leZipra leRhodesian Forces.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana isakhamuzi sakoBulawayo.
Kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni ezenza silale ubuthongo behle ngoba sazi ukuthi sivikelekile lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe.
Owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Colonel Thomas Ngwenya owangena kubutho evela empini yenkululeko laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama-officers eze-10A siyalemukela ilanga leli.
Osakhulayo ofunda eNjube High School uSithabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqakatheke kangakanani ezweni.
Ilanga leli ngelokuzo-ona amasosha ethu kahle kahle sizolicelebrate labo, sizobatshengisa ukuba baqakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Ngabantu abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu kumele sibayesabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi, kumele sisebenzisane labo.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunenye enkundleni eye White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defence Forces Day labasakhulayo abanenyi. Umabhalane wecouncil yakobulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona eWhite City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu icouncil yedolobho lakobulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyebulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa uphinde wancoma ibutho leZimbabwe ngokuphathisa ukulondoloza ukuthula emazweni abalisa ele-Ethiopia, Lesotho, Somalia, South Sudan kanye lakumanyano we-United Nations. Uthe ibutho liyaphathisa njalo kunhlelo zokwakha eChimanimani leChipinge kulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezindawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla ingcwethi kwezombusazwe njalo owayekubutho leZimbabwe kanye lakuviyo leZipra.
Lokho kwe-cyclone lokho anti kukhulunywa ngomhlubulo kumbe ngeprovinsi yawelwa ingozi njalo kwathatha isikhathi eside khonakhana ngenxa yesimo sasikhona ukuthi beze beyifinyelele khona laphana. Kwaphela-ke izulu leli bangena-ke baba noncedo lapho abakwanisa khona. Kodwa-ke okuhlukuluza abantu ngama-crise lawa alokhu ekhwela esiya phezulu ipetroli ukukhwela kwayo abantu befile kufinyelela endaweni lapho ezombuthano khona ukuthi bekhona kulelo langa abasaliqakathekisi nalelo langa ngenhlupho ezikhona. Ivaseline yokugcoba sile ukuthi ejeze egcobe amafutha ehambe ebukeka lapha besiya khona sokuyi-$25 khona lokhuyana kwenza ukuthi umuntu ezihlalele ngekhaya. Isepe ukuthi khona ithole ukuthi ejeze isibizwa kuma-$18 yokuhlikihlela yona liyana le impuphu yona hayi ngaphezulu isibili ikhuphukile. So abantu bathele gadalala ngalokho.
Ngezinye indlela ngabe kulungiswa umnotho welizwe kuqala kumbe kungayenziwa imicimbi enjengale?
Umnotho welizwe kawulungise ukwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa khona kule micimbi enjengayonaleyo behambe ngobuningi babo ngobana phela belalokho ukuthi nxa sebesuka khona ngale besiye ezindlini bana lapha abazafika beqaleli khona le mbuli zabo.
Siyabona njalo le bandla le-MDC liqoqa ukutshengisela esikhathini esedluleyo kube lokudutshulwa kwabantu ngabacatshangela ukuthi libutho kambe ukuthi kathesi kungenzakalani?
Njengoba umonhlanti wayekhona lapha amboni isehlakalo lesana singenzakala kuphela nje isiso kasiphakelwa kuningi ama-infiltrators angangena laphana bedubula wona amapholisa bedubula amasosha kuzathiwani khona lapha nxa sokuyi-return fire kuyenzakala khona lokhani ukuthi kube labantu abangazelanga ngaphandle kwelizwe kumbe izigangi nje njengoba kakube lama-armed robbers ababethole izikhala bebajule khonaphane bedubula amasosha kuzothiwa khona amasosha amabili afile anti kuzaba ne-return fire yanizabambanisa konke labantu abangelacala ababephakathi komthishimbo wona lo i-stayaway ingcono umuntu azihlalela ngekhaya. Lokho kokubuthana lokhu sesilahlekelwe kakhulu ngabantu abade bazaba zinkokheli zakusasa. Hayi mina kangikukhuthazi lokhuyana Idemo le izakuba ne answer bani. Asithi idemo le beyikhangele beyibukele. Bekele ukuba kuphendula kuzathiwani ekuqineni. Sabuyela abantu ezindlini. Bangabuyela abantu ezindlini kuyini kuyabe kuzabuya kusasa.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi kwezombusazwe njalo wayekubutho lesizwe kanye lakuviyo leziPram ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu PF besithi amapholisa akamelanga aluvumele. Amalunga ezanu PF agoqela umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda. Vathi iMDC kumele ivinje ngoba ijonge udlakela. Kodwa umgcini sihlalo MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi bazatshengisela ngokuthula njalo uthi bayaqhubeka ngohlelo lwabo.
Lokho kukhulunywa nguMatemadanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi uhulumende kandisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende kuyabe sebona ukuthi uZulu uyakhala njalo kumele alale nje njalo izifiso zabo zilungiswe. So uMatemadanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngaphakathi. Iningi likaZulu alikhombe ngaphakathi sokuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha ikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni. Yebo kunjalo.
Kasikazi njengebandla leMDC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sitshengisela khona umonakalo uvela kuzanu PF lapha abasebetshela amasotsha njengango-first of August lapho kuzokuthi amasotsha adubula abantu. Kasikazi sike sidilise izinto sitshengisela ngokuthula njalo thina esitshengiselayo lapha yikuthi asinamagetsi, asinamanzi, akulamithi ezibhedlela, imijova kayisagadeki, imali kayitholeki, akutholakali emabhenki. Okwakhathesi nje sesukuhlale nje abantwana baseZimbabwe ukufa ezitolo ungazongena ufuna ukuyathenga intengo yokudla isiqaliso okumangalisayo kodwa imiholo ilokhu iyimiholo ebesiyihola mnyaka ephelileyo.
Khona ukutshengisela lokho kuseHarare lakobulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho ungachasisela uZulu?
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hajibo sokwanele asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengesepha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo weMDC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Abadala bathi ukubona kanye ukubona kabili. Besitsho ukuthi utshengisela lokhona kwabakhona kwadlulayo. Wasifundisa ukuthi akusukutshengisela kuphela kule njongo eqathileyo elekuganga phakathi. Elekuganga njengokuthi abantu bagcina sebelahleka sebesenza into zokuganga, sebetshaya izinto, betshontsha, bethatha izimpahla zabantu, besenza yonke into kungasahambeki, sebethombanisa lelungelo loluntu lwabanye abantu abazihambelayo. Sokuludaka nje kungasaqedakali. Ngokunjalo uhulumende ulo umlando wokuvikela abantu yikho khona okwenza uhulumende athi kuza kwenzakala lokhwana kwayizolo abantu besale bengasela zitolo, abantu besale bengasela lokhu, impahla zabo sezifikeziwe, into zezitshontshiwe. Umumona lwana uhulumende awukhangele ukuthi mhlawumbe ungaphindakala into efanayo. Okunye esimele sikukhangeleke ukuthi nxa kuthiwa i-demonstration akumelanga kube i-demonstration yepharty ethile, kumele kube i-demonstration yamaZimbabweans besenza ukuthi bethi bona bayakhonona ngokuthi izinto kazimanga kuhle. Yes, siyakuzwisisa khonoko ngoba kusisekelo sombuso welizwe kukhona ukuthi abantu batshengisele balelungelo lokutshengisela ngokuthula ukutshengisela ngokuthula kukhona isisekelweni sombuzo kusemthethweni lokuthi abantu bakwenze, kodwa kusuka kumangalise nxa sokusuka into eqhutshwa yi-political party ethile.
Kodwa umuntu wonke uvunyelwe ukutshengisela babagawule, kungaba yi-MDC, kungaba yizanu njengoba sesike sabona lani njengebandla litshengisela esitaladeni.
Ngiyavuma kakhulu sibili kakhulu ukuthi umuntu wonke sembuyele esisekelweni sombuso mdungameli. Ngangikhona sibhala isisekelo sombuso lesi sithi sona umuntu ulelungelo lokutshengisela noma ngubani, noma yi-political party ethile noma ngubani. Kodwa the same party naleyi yesiqophi demonstration naleyi yayisenza imihlangano labantu ukuthi yabatshengisa ukuthi hambani yehlasela endaweni enjani, hambani yekwenza lokho. Umonakalo wonke wayenzwa wawusenziwa yi-same political party naleyi esikhuluma ngayo.
Kodwa iMDC iyakulandula ukuthi iyo eyabangela udlakela okhuluma ngalo babugawule, njalo ithi iza ngokuthula ngolwesihlanu ekutshengiseleni kwayo.
Kona kwaba kutshoya kusiqiniso ngoba akula muntu mdungamele ovumayo ukuthi ule ulecala. Khangela labo mfumile wona abanoma sebethi emakoti abavumi ukuthi batshontsha lanxa yokusakaza usegcekeni.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, saka komuhle, mina ngingumayigobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe 3 connections ngo-8 ntambama. Namhlanje khangela ukutshengisela okuqoqwa ngebandla eliphikisayo ele MDC ngolwesihlanu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezo lokunombolo esithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Ntswaka komuhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IMelika ithi isazake ime ukwengeza ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini i-10% imithelo yokungena kwempahla evela kwele China esifunwa ngumongameli Donald Trump. Imithelo yempahla egoqela ama-computers, omakhalekhukhwini, ama-video games, ama-toy adlaliswa ngabantwana, isicathulo kanye lezembatho iza kwengezelelwa ngompalakazi. UZulu weZimbabwe uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto sokwenze impilo yakhe yaba lukhuni ngamandla. Kubika uChris Gande weStudio 7.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngomvulo sokuhle kwabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla ezinye ezitolo. Uhulumende uthi intengo yamafutha ezimota iphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekwamanye amazwe. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba lokhu akusilo qiniso, ngoba amanye amazwe amafutha la enza 60 cents yemelika ngalitha linye. Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa nxa siqhathaniswa ledola lemelika, okusenza impilo iqhubeke isibanzima ngamandla. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha vele sokusegcekeni ukuthi khona into zonke sezizimbi emuntwini nje onjengami. Kuba kuhle kulabo bakuhulumende ngoba yibo abathola i-foreign currency bathenga lula, thina kusathengeki. Kathesi nezama ukuthi khona njenge-holiday sizihlalele endlini ngoba thina sila independence, asila heroes. I-heroes leyo asiyazi ngekabani. So sizama ukuthi khona sithenge izinto ukuthi khona abantu nje baphongukujabula bezihlalele endlini. Kodwa siyehlulekile ukuthenga. Nxa une-1000 RTGS kawuna lutho. Nge-1000 kawugcwalisi i-paperback. Paperback iyabe ikukhotha ngoba umuntu omuningi lapha eZimbabwe amatitshela bahola $500. Yiyo imali eholwa abantu abaningi. Abanye bakuma $300 per month. Izinto ziyakhwela but umholo kawukhweli. So into zonke sezilima nzonzo, akula muntu ngazobe ngowezana uPF uMDC stenga wani shop akuthengeki akula lento ehambayo ngazofonela wezana uPF umtshela ukuthi kona into zi right yini yakutshela ukuthi kona kazi right sezikweni into zonke beyond the reach of anyone lapha eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mkandla uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukuthi ubunzima obuvele bukhona bungezelelwe.
Bakithi kulusizi hlobo sami isizwe sithwele kanzima gadalala kukhweza abezitolo kuphinde kukhweze lohulumende wethu umthuli ncube yakhweza izinto kufiweli lapha ozesa ukhwela njalo njalo nje. So kubuhlungu kakhulu ebantwini abantu bezibuhlungu obunye ongakazibu ubone akuthambanga nesihlobo sami akulula sibili intengo zikhwela njalo njalo yizilo kuphela edorobheni kutransport kungono ngobana uzikho uthi yena 50 cents amabizo akhona siyawahluleka. So yiyo intengo yangikhona ukugaza ukuthi yefika lapho ofika khona unquma khona lapha emadrosweni kuba nzima abantu abasayile emakhaya ngentengo lezi ezikhwela kanga.
Sibuze uMkandla ukuthi ngendlela intengo yamafutha ezimota ekhwezwa ngayo kusiyaphela umnyaka kuza kuba sokunjani.
Ukuyaphela umnyaka bantu benkosi mhlobo sami isizwe seZimbabwe sabe sithwele gadalala nxa lokhu kungasakhangeliswanga kwashiswa kwakhulunyiswana ukuthi intengo lezi zehlele phansi ngoba ekupheleni komnyaka njengoba izulu lingananga inhlanyelo ezigciniwele ziyana kazikho lokhu sokukhomba ukuthi khona ukuyaphela kwawo umnyaka siyabe sokufanele ukuthi khona umuntu usudinga futhi le nhlanyelo uyidinga uyithenge ukuthi abuyithenga kuba nemalini i-5K into kuphela kulobunzima sibiloku obuphezulu okudinga ukuthi khona kukhangelisiswe nguyena uhulumeni yena umthuli ncike lo okhweza izinto kangaka ngazi ngulenye iplani azayenza kodwa okwakhathesi bakithi abantu bathwele nzima.
Emaphandleni lakho umumo mubi kulandela ukungani kahle kwezulu lokusilela kwenhlanyelo. Sixoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya ukuze sizwe umumo wemakhaya.
Kona kahle kahle vele kuzima kodwa hey singeze sithi kuzima siyakwemukela kunjalo lati sesikujwayele at first sisiqala sithi kwakuzima kodwa kwakathesi hayi sibona ngani lati siyakulandela sibili ukudula kuyadula sili kodwa kwezinto zikhona sile mashofa esitolo isithi means ukuthi uthi hey $100 iyasebenza kodwa kayisebenzi kodwa hey siphuma lento ezimbili ezintathu but ayisikho vele kade sikukhangelele nge-$100 yabo so izinto zikhuphukile sibili kakhulu silokuthi uthi umuntu ongakwanisi ukureyiza yena le imali kakadli through le bhakede nowadays ibhakede $30 ne-$35 so hey awu into kwangikhona kusithathisa ezima la hayi emasimini akulalutho hayi hayi sire umuntu othi wathola sibili the few but the rest of them akulalutho.
Ekuqaleni komnyaka ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwabangela ukuthengisela okwathiya izitolo zigqekeziwe kwafa abantu abambalwa.
Yoyo bakamthokazi asisene lisanga ukulethulela udaba lwabokuza abamiswe emthethweni laba kwele South Africa ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa singakehlukani nansi ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uncome ibutho namuhla ekunanzeni ilanga le-Defence Forces Day. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezana uPF besithi ikalumelanga luvunyelwe. Kwanele Oliver Lelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo Matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.